udaba lwama sanction luqhakathekile kubana abantu baluzwisise ubana luqala ngapi lusiya nga injezo lezi ezifakelwe elizwe lethu eZimbabwe aso injezo eziyenza lokho abakuthi ngesiNgisi targeted measures njengoba ethanda ukutsho kodwa injezo ezigoqela umuntu wonke esenzenze inothi eZimbabwe yala iloku incipha abantu bathwala luklubu
Chuma ungathi ukuthalisa abantu luklubu ngama sanctions kumbe umkhonomi welizwe osadalalayo uvuka
izijezo lezi zibamba indawo yonke kulama banks amaningi ayehluleka ukubana asebenzelane leZimbabwe ngenxa yokuthi kona imali nxa zitransfer zibuya zingena ngabe eZimbabwe zisiya khona lapho ngabe zisiya khona konokwana kusuka kubahluphe ukuthi kube ukuthi kusebenzeke kuhle konokwana amabhanga lawa aseAmerica kumele akhiphe izimali eziningi ezokuthi kenziwe ama checks properly kubonakala ukuthi imali le ivela ngapi ihamba njani amabhanga lawa acile bonke kungcono ukuyekela udlelana namabhenki eZimbabwe lapha kulokuthi becile beluza imali zonke leziyana ezokuthi kuyenziwa ama checks lama double checks before bengakadili lati kunenge singakubalisa ukutshengisela ubana ama sanctions asephambanise not lakho abakuthi targeted kodwa aphambanise umuntu wonke nje jikelele amabhizinisi kahambi kuhle umkhonomi kahambi kuhle sikhuluma kanje so umkhonomi wethu sise ama sanctions la eqalisile sokule 22 years ngiyabona umkhonomi wethu usukhoste imali engadlula abo 40 billion US dollars sade kumele ngabe siyenzile la ngabe kungasho ama-services lawo afakiweyo so kuyatshengisela ke kubana ama-services lawo kumele asuswe
ama-sanctions la avela abangelwa yini
yindaba yomhlabathi esawuthathayo abakuzondele khona amakhiwa and ezilonke zomhlabathi losi lawo vele kabasoze bekhiphe unyawo ebrekini lelo
kumele kwenziweni-ke ukuthi lawo ma-sanctions akhitshwe
so kumele batshelwe ngabantu bonke betshelwe ngamazwi wonke ukuthi hhayi akendekele ukuhlukumeza abantu ngoba umuntu ophansi ngaba nguye ofilayo ama-effects ama-sanctions lawo bona laba abantu babe-targeted bangona ingani bazihambela baphila kuhle balanto ebaphambanisayo so ama-sanctions kakhitshwe lawa ngoba alimaza the ordinary citizens izizalwane zalapha eZimbabwe